are ne Studio 7 ndiri mu Washington DC ndini tarono kawa
so kuizika disenda ba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho ukuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamamangala uSaibeth Musengezi ngempela sodo.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini.
Ukutholakala elecala ukwenziwe umlobi uTsitsi Dangaremba kubhica ngodaka ilizwe elivele lilesimo esibi.
EZimbabwe umuntu wonke ulalo lolo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi emtshengisa le ngathi ekufumeni ukutshengisela lapho uyakulandele yini imithetho efaneleyo.
Amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ikuthathela ele Russia isigaba elasisithunayo.
Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisapotayo njengeNATO leAmerika leEurope.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa luyaqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibeth Msengezi umamangala. Indlu kaMsengezi ibikwa iphoselwe ibhomba lepetulo ngomgqibelo okubonakala njengokumethusela. UMsengezi wasa udaba lokuthi uMnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Owaye ngumsekeli kaMugabe umnumzana Phelekezela Mphoko kwakumele abe ngumongameli okwesikhatshana ngesikhathi uMugabe exotshiwe, kodwa uMnangagwa wahle wazingenela esikhundleni. Njalo uMsengezi uthi ingatsha zebandla lezanu PF ezakhetha uMnangagwa zazingahlelwanga ngemfanelo kulandelwa isisekelo sombuso waleli bandla. Esinye njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Goodson Nguni wafaka amaphepha akhe okusekela uMnangagwa emthethwandaba, kodwa uMsengezi uyakuphikisa ukungenela kukaNguni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo esola ukubhonjwa kwendlu kaMsengezi.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini. Njalo lesi isenzo sokuthi batshise indlu kaSaibeth Msengezi kuluhlazo, njalo sekuyisekubufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izano iphila ngodlame. Kambe singabe lokhe sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa? Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekhulisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle? Bahlabe zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions begcine sebesithi hayi, baphiwa i-opposition. ukuzidinge lama sanction lokho ngenxa yokuthi vele bona bacatha ngawo siba siyababona nje sibabonile izolo sebegijima sebesiya eRussia ukuthi hayi chaya nini budala nini abantu elingabafuniyo khona ngapha kodwa ngapho bathatha iziframa china besiyadinga ukuthi baxolelane le-West kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu batshengisa ukuthenela ku-right bona basiya ku-left ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilokhu besala besithi bona abathandi lami o-Joseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe lanamuhla lokhu bedefenda amanyala wonala kusasa bangavele bambone sebale sedliwe umnankakwa bazadefenda omunye ngabantu abaphongukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ukutholakala elecala okwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Dangaremba kubhice udaka ilizwe eliveleli lesimo esibi. UDangaremba uzolo ngolwesihlanu uze wagwetshwa kanye lomunye wakhe oyintatheli zindaba uJulie Burns emthethwandaba kamantshi. Okumangalise abanye ukuthi ababili laba betheswa icala elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini ngesikhathi kuleziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngomnyaka ka-2020 kodwa kungela icala elikhanyayo abalidalayo. Ababili laba babezithwalele amabhakani babhikitsha kungela nje udlame. Inhlanganiso eziningi ezomhlaba jikelele zisole ukugwetshwa kwababili laba zisithi bavele bengelacala. Umantshi uBarbara Madego ubahlawulise i-$70,000 wabeka eceleni isigwebo senyanga eziyisithupha nxa bengahlawula limali. Uthe ngenxa yokuthi sebekhulile njalo kabakaze batholakale belecala ubesulele inyanga zokupika zonke nxa bengasoze badale icala elinye elinjalo elifana lalona lelo. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezinje ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi ilungelo loluntu. Abanye njalo bathi izenzo zikahulumende weZimbabwe ziyayangisa ngoba uMongameli Mnangagwa uvela qamba amanga eNew York phambi komhlaba wonke lapho athe uhulumende wakhe uhlonipha ilungelo likaZulu. UGainer Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Tamburai Gwekwerere ilunga lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, nje into ecasulayo kakhulu njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubhizi ubuya ngapha uMnangagwa ube ngapha e-America ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho. Kodwa into eyenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonokhu ukuhlukumezwa kwabantu. UJob Sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona le ezombusazo.
Uthini-ke ngoTsitsi loJulie Burns laba abagwetshiweyo izolo ngodaba labo lokutshengisela?
Utsitsi lo Julipans abayenzanga anto engekho emthethweni ngitsho la kancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingathi khona kulokuthi khona abantu laba bathiwe hayi besephula umthetho kukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshengisele lokho abangathakazeli ngakho abangathakazeli ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni yikho lapha hayi asiyiboni into elungileyo le eyenziwa nguhulumeni kamnangagwa ngoba lokho abakwenzayo kuyahle kugcwalisise lumbono we-America lombono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa eZimbabwe ngumbuzo kamnangagwa hayi le into lihlazwe lelenziwa ngumbuzo kamnangagwa olwenziwe ngumbuzo kamnangagwa kulumama khona manje nje sebesengezelela abantu abangamashumi amane abenyathini ujob sikhala usithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo kodwa khonapho-ke usuku ubone abantu abayenza amacala abonakalayo owajajena labanye bayanikezwa ibheyili hayi lokhu hayi asithokozi nakho sibili yinto engasithokozisiyo engathokozisi wonke umuntu omele amalungelo eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere, ilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaynor uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Malachi Nkomo.
Ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhulumayo ngesikhathi esidlulileyo ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi ekutshengisele ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyabulandele yini imithetho efaneleyo onjengokuthi kufanele uvikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela sengaphi izinto ezinjengazo lezo. Yikho ofanele sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela akutho phela sofanele siqamule eminye imithetho enjengale efunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi owatshengisela utshengisela ungaphi.
Kuyabe kusenzelwani khonokho Nkomo?
Kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondele eduze ukuthi uma sokuthekwa ngani kuyaqamuka udlakela kumbe lokunye okunjalo ngoba ekutshengiseleni laphana kunengokwenzakala ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele kugcina abantu sebetshana yikho sithi khona umuzathi utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe ukwenzela ukuthi abomthetho laba babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela kodwa ngawuzaphinga ukuthi wonke umuntu ocabangele ukutshengisela angele esitridini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza hhayi ayisiko lokhu asilandeleni imithetho.
Lo-ke ngumnumzana Tamurai, lo ngumnumzana Malachi Nkomo uxolo, umnumzana Malachi Nkomo weZANU-PF. Siphinde uGaynor Gumede uphinde njalo wabuza umnumzana Tamurai Gwegwerere lokhu okukhulunywe ngonkomo.
I-Constitution yeZimbabwe yona iyanikeza umuntu wonke ilungelo lokutshengisela njalo ukuthi abezantu bathi khona umuntu kumele acele imvumo anikezwe imvumo ayisikho okukhona ku-Constitution yeZimbabwe. I-Constitution yeZimbabwe engakuvumeliyo yikuthi khona umuntu abangele udlame ngoba nxa usubangele udlame ye ususephula amalungelo abanye abantu lapha nxa umuntu ungaphuma wena ume utshengisele ungazanga ungaphananga lomunye umuntu kukhona kusemthethweni lokho yinto evunyelwayo.
Kungani ke amapholisa lohulumende behlala bexwayisa abantu ukuthi nxa befuna ukutshengisela kumele bacele imvumo?
Lokho kokuthi khona abantu kumele bacele nxa befuna ukutshengisela yikwenza kweZANU-PF, yikwenza kombuso kamnangagwa othatha yonke into eyenziwa ngumuntu ongavumelani naye njengento engekho emthethweni. Umthetho weZimbabwe awalisi lokhu. Umthetho weZimbabwe uyavumela, i-Constitution yona ngokwayo ikhona ukuthi iyavumele abantu ukuthi batshengisele ngenye indlela leyo amalungelo abantu eZimbabwe. Ilungelo lelo likhona emntwini wonke ukuthi atshengisele nxa efuna ukuthi kuzwakale lokho afuna ukukhuluma.
Alo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere, ilunga lemandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Did you see me? Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngenyanga edluleyo mhlazi ku-14 uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lamuhla. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozaba engumhlonitshwa ekubekweni kukamnumzana Nkomo. Unkomo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 wayengumsekeli kalowo wayebona ngezokuqeqesha abalwi bempi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amatitshala angamakhulu amabili 200 asekhangelelwe kusuka elizweni kumalanga alandelayo elibhekise kwele Rwanda lapho abathola khona umsebenzi. EleRwanda leleZimbabwe alobelana isivumelwano sokuthi kuhanjiswe amatitshala afika phose amakhulu amahlanu 477 kwele Rwanda. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani kustudio 7 nomthakazi wonke omuhle, siyabonga ukuqhubeka lisithula izindaba ezingathathi hlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023. Kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele i-TPC, sizame nokukhipha ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi Republic Party ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, voteleni i-TPC, ikhipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota, nesiye sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ukubheka.
Salibonani, salibonani lonke ku-Studio 7 bantu bakithi abahle, ngalibingelela lonke. Hhayi, inkulumo siyazizwa mpela. But eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa, loba kungaba kuzanu, loba kungaba ku-CCC. Kukhanya amadoda la ayimpumalanga ayehluleka isithiwo awasiphiwanga. So anikeze umhlobo uphathe, loba kungaba kuzanu, loba kungaba ku-CCC, akutho lutho lokuya. But nxakuyena lwana umhlobo akuyafana, akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona. Ngoba amashona kubusa umbhali kusemi, kubusa umnangagwa kusemi, same sasemi, because uzalwa abantu ade bekuzanu. So akula different, akula different ngitholakala. Abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi ngomqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbelele abantu abanjani. Hayi, kula muntu ongali-understand. Umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho ingcomo yakomakhelwane. Kwake kwenzakala khona kutebe kuyimbedu mahlane. Amapholisa even kusinida ayetshaya abantu. Amapholisa akhontrolwa yi-government lephetheyo. Hhayi, ukuthi amapholisa uzokwenzani ethunyiwe, uzokwenzani. Utshona umgceki, umgxeki kodwa ugqoke ijambo etshekileyo. Kufana nokuzihlekisa ngezwi lakho. Even lakhona e-South Africa amapholisa labo namputi kula benzani nampozamazama manje basibulalele kumfana bona abafana ukuthi abavuliwa abangisithile endaweni zakubuwo lokhu zinga nenhlenhlabo. So i-government yabikhethe kwaleso enika bathiphi lamandla ukuthi basebenzise kani. Hhayi bona ya hhayi, ngiyabonga lami ngabi mude kakhulu.
Sawubonani Studio 7 linjani, khangapho lonke abaphathi bendaba zethu ezinhle. Ya, mina lapha ngombiko wesikhalazo sami ngapha ngama-contract
Studio 7 linjani akuna inzinzo apa ugawule ugawule mayibuzo lapho phendula into singazizwayo thina ututini uyadobha lokhana idobhe lokhana thi akakuphutshi seqaliso kunye kathi wayengahle zithulele mayisehlile ukuthi ekhuluma into ezwakalayo ngoba uyazibona ukukhuluma amandla ebe sikhuluma into ezingazwakaliyo thina simuzwa mayiphendula impuzo ibuzwayo pho umdobha lokhana chiye idobhe lokhana chiye ungazwakathi ukukhuluma ngani
sanibona wa Studio 7 ngabe ninjani ngibingelela abasakazi nabalaleli okukhulumayo umgqilazi umfoko amanqhewa phansi lemaphisa nginesikhalo la nginesikhalo sokuthi ngikhalaza ku Studio 7 ngicela irecord lena bakwethu nidlale nginesikhalo impela ukuthi kanti u Studio 7 simthanda kangaka kungani eseyamane ne CCC kuphela amanye amaphathi engasa yamananga nawo khulumele kuthenini ku Studio 7 sekudlalwa kakhulu into ze CCC kungaphumilanga kuze kuyoshona ilanga silalela abantu be-CCC bezikhulumela umathanda ngamanye amaqembu so into leyo ayisiphathi kahle ngoba sonke singabantu besizwe siyi-1 kanti sinembono ehlukile akusithi sonke sithanda i-CCC akusithi sonke sithanda i-MRP so besicela ukuthi ningakhethi kodwa nisidlale sonke manje ngoba senidlala i-CCC bazikhulumela umathanda wabo noma umuntu ekhuluma into ebhedayo niyamfaka izilonge gxeka i-MRP izilonge gxeka i-ZANU PF izilonge ngwe-CCC kodwa uStudio 7 uyamdlala bengikhala lapho mina ukuthi ningachemi nephathi eyodwa dlalani imsakazi wawonke amaphathi ningami nohlangothi ngiyabonga.
Hayi siyabonga badlaleli ngithathe lami leli thuba ngilikhumbuza ukuthi hayi iStudio 7 ayisekeli hlangothi siyazama ukuthi sikhulume labo bonke amabandla wonke kodwa kukhanya amanye amabandla afana leZANU PF lamanye nje bengafuni ukuthi bakhulume lathi isizathu esingazaziyo ngoba thina asisekeli hlangothi njalo siyabapha nje ithuba lokukhuluma lokho ababefuna ukukhuluma kodwa kuyehlula hayi imizamo siyayenza kakhulu sibili siyazama ukuthi sixoxisane labo ye lingasithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ukuthathela ele Russia isigaba elaleselihluthunile. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule amazwi ngeviki edluleyo esithi ilizwe lakhe lizimisele ukumelana nale Russia. Yena umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uphindile njalo wathi ilizwe lakhe lizagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear nxa ilizwe lakhe lingabona kufanele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga umnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye-Ukraine lempi yangikhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle ngoba sibona iRussia ingathwa isithwaliswe amagabhavuzayo yiUkraine bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njengeNATO leAmerica leEurope so bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba kodwa sibone ukuthi iUkraine isichayinsimbe ehambayo ngama first weeks or isigaba sakuqala iAmerica lama Europeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilizwe labo so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathwa isithatha yonke iUkraine in but okwathesi iRussia yonke isifuqwe yaphuma yaya babuyela kiwo sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake iconscription or wabiza amasocha alomnyaka 60 years and below ngoba bathe bona kulama socha eRussia afileyo close to 50,000 ama general amaningi afileyo lezikhali eziningi ezithathweyo yiUkraine
manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonalele
ukuphela kwempi leyo kuzahlupa ngoba kathesi sokushaywe nganto okuyireferendum ukuthi indawo akade sesithathwe iRussia on the east iDonetsk, iLushchenk, leOdessa laboCrimea ukuthi bayenze okuyireferendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia but amazwe amaningi athi wona hayi I saw correct way to vote and ngamanga wona lawa ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerica layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okokathesi so okokathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqeda la impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho ukuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibed Musengezi uMamangala ngempela sonto. Ukutholakala elecala kwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Langaremba kubhica ngodaka ilizwe leZimbabwe elivele lilesimo esibi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe nxa lifuna ukulalela ezinye indaba ngolimi lwesiNdebele lingalalela ngo 7:30 ntambama.